Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-20 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi uMongameli Mnangagwa wephula isisekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota i-delimitation luqhubekela phambili.
Kukhandwe amawadi amatsha lawo athethe lawo mawadi ayalahlelwa le kude etsholotsho sawo ekhitshwa emgosi ukuthi ku-MP lawo mawadi ayavotela u-MP wetsholotsho sawo.
Kodwa abanye bathi kungaba kulokungahambi kuhle kwembiko okubangela ukuthi lolu daba lube buvilibana lungacaci kuhle.
Ngibone ngani nje kulama genuine into le has been overlooked, whether there are mistakes, whether kulama communication problems.
Amapolisa aqhubeka esephula isisekelo sombuso ngokungaphi imvumo abebandla le-CCC ukuthi benze imihlangano yabo phambilini kokhetho.
Amapolisa kawalandeli la kancane i-constitution yeZimbabwe, kawalandeli umthetho welizwe, kawalandeli indlela yokwenza evunyelwene umhlaba wonke jikelele, lokho esithi international standard.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano womanyano wamazwe e-Afrika obusenzelwa kwele Ethiopia OAU uphele izolo ugatsha lwezomvikela olwe Peace and Security Council lwavumelana ukuthi kuthathwe amanyathelo okuqeda impi iyakwele DRC. Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni lo uphenduke elizweni izolo ntambama.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Udaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wephula isisekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota i-delimitation luqhubekela phambili. UMnangagwa wayemele asayine lolu gwalo ngolwesihlanu ngoba yikho okwasekwenele amalanga alitshumi lane okufunwa ngumthetho wezokhetho andubana ahlele amalanga okhetho. Nxa engekwenzanga lokhu, umthetho uyaba usephuliwe. Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Jaramba eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe ugwalo olwanikezwa uMnangagwa ngumgcini sihlalo wekhomishini yezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Chigumba aluphelelanga, okutsho ukuthi uMnangagwa elokhu elesikhathi sokusayina lolu gwalo. UMnangagwa ophenduke elizweni izolo wasuka ngelanga okwakumele asayine khona lolugwalo ngelwesihlanu waya kwele Ethiopia emhlanganweni we-African Union. Sixoxe lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe, uMnumzana Innocent Ndibali, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
As the EFF Zimbabwe and as the EFF Zimbabwe president, I feel ukuthi indaba le isese very confusing because different parties are saying different things. We hear different things from the president's office. We hear something different from ZEC. We hear something else from the spokesperson of the president. So it is very difficult to comment effectively effectively, because information esesekhona ayikho very clear. We will have to wait and hear ukuthi yena upresident uzathini. Looking at information that we have, I do not believe ukuthi it is a genuine Lokozen move not to proclaim the report or do what is necessary, because he could have easily done that even if he was out of the country. I don't think ukuthi this thing is tied to his geography. So yes, we will have to comment a more effective Cecilia information. Sesizwile ukuthi upresident yena uthini.
Kanti khona vele kungani kungacaci ukuthi uhlelo lolu luhamba njani, njalo lezikhathi eliphiwa ngazo ukuthi umongameli alwethule. Kungakwenzakala ngabomo na kumbe ikuphosisa nje?
I don't think ukuthi kwenzakala ngabomo, and I don't think ukuthi ikuphosisa. Ngibone ngani nje kulama genuine overlooked ukuthi into le has been overlooked, whether there are mistakes, whether kulama communication problems, whether understanding of a final report, what did it mean? Did it mean final report is yet to come, or did it mean the final report has been delivered? So we still need to hear very clearly from Chairperson Wezek, and we need to hear clearly from the President. But as I said, it is very difficult to comment effective because information is still foggy, information is still scattered, and I will be very clear what happened. But in any case, I believe kulama administrative issues that are there that need to be sorted. I think someone somehow took their eyes off the ball to the extent that we are where we are right now. But as I said, let us wait and hear what the president is going to say, and let us hear what Chairperson Uchikumba will have to say. But I believe ukuthi one way or the other is going to work positively for Abantu, because the longer it takes to finalize this, the more people are going to register to vote, the more people are going to be able to even come from the diaspora to participate and register to vote and so on and so on. But I believe ukuthi it is not intentional, but however, there are errors that have been made. But let us wait and hear what President uzakuthi.
Hello, ke ngumnumzana Innocent Ndivali, umkhokheli webandla eliphikisayo EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eSengilandi. Lokhe sikudaba lunye, siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leCCC, umnumzana Zenzo Nkomo, othi ugwalo olwaphiwa uMnangagwa uZack yilo kanye elumele alusayine uMnangagwa.
Lokho kusekuthenini umuntu nomuntu ukubone kanjani okwenziwe yiZack ukudwetshwa kwabutsha kwengcele, ngoba nathi siwu-CCC kunezindawo la sikhala khona kakhulu esibona ungathi uZack akenzanga kuhle, wenze nje ukuthi afeve izano PF. Ake ngunikeze isibonelo nje babu Gandhi, umuthatha ku-constituency yemgunzi uthathwe amawadi Perry Aden, amawadi a right kobulawayo. Sikhuluma lapha ngemganwini West, sikhuluma nge Range Mo, Upper Range Mo, sikhuluma ngembundani, sikhuluma ngemthunzini. Kukhandwe amawadi amacha lawo, athethe lawo mawadi ayalahlelwa le kude eCholocho South, ethichwa emguza ukuthi ku MP lawo mawadi ayavotela u MP weCholocho South, ngoba ibebalekela ukuthi ngokwethu kubona ke ma bebalekela ukuthi uMP weqembu eliphikisayo ubezuza amavoti amaningi kakhulu kumawadi la ancike kobulawayo, ngoba ngamawadi futhi anamavoti abaningi, ngoba lawo mawadi ayebe namavoti afika ku 7000 asethethwa lahlelwa le. Thina ke uma sikukhangela lokho sibona njengento ethethwe ngoba ifeva izano. Uma sijula ke ngalolo cwaningo lwethu sibe sesibona ukuthi konje imguza lebubi kakhulukazi yikho lapho abantu bezano izikhulu ezinenge ezinomhlaba khona. So bengabe befuna ke ukuthi bavikele leyo mhlaba yabo ukuthi noma kungathini OMP wakulawo ma constituency baqhubeke bevela kuyiza. Yikubona kwethu lokho lapha nje ngiyalinganisa kodwa ke isikhalo futhi esikhulu kakhulu sisibona siqhamuka kakhulukazi endaweni zemashonaland lapho izano ekhana ikhala kakhulu ende bayazike futhi ukuthi kungenzeka kube futhi izindawo lapho iqembu eliphikisayo le-TCCC lingazuza khona. Yikho mhlawumbe befaka incindezi ukuthi uMnangagwa asebenzisa amandla akhe njengo-president ukuthi afake incindezi ku-ZEC ukuthi mhlawumbe kube noshintsho lokudwebeni leyo ngcele kulezo ndawo. Kodwa ngicabanga ukuthi nathi iqiniso siliqembu nje eliphikisayo le-TCCC kukhona la sikhala khona ngendlela ingcele edwetshwe ngakhona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okwenzakalayo lapha? Kukhona uChairman.
Mina engikubonayo la kungabe kudlalwa ngengqondo zethu singabantu beZimbabwe. Kudlalwa ngengqondo zethu ukuthi sikholelwe ekuthenini ngeqiniso kulo hlupho noma kukhona indlela la iZEC enze khona okurong. Kodwa ngibona ungathi kuyindlela yokuthi amaqembu aphikisayo ikakhulu lelele MDC Alliance lihlale lilenga emoyeni lingazi ukuthi induku loxa xa kuzawela ngani ngoba lokhu futhi kuxhomeleke ekuthenini liyakwazi yini lingamaqembu aphikisayo ukuthi liqhubeke lihlunge abantu abazolimela kuzindawo ngezindawo ngoba manje la sikhona sisuka singazi ukuthi ngabe lokhu okukhona kuzahlehliswa kubuyele esimene kade sikusiso kuqala noma kuzaqhubeka kunje.
Aloke ngumnumzana Zenzo Nkomo isiphatha amandla sebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje ibandla leCCC lithi lincitshwe ngamapholisa imvumo yokwenza imihlangano ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo ezibalisa isabelo seMathebeleland South izolo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amapholisa kawalandeli la kancane iconstitution yeZimbabwe kawalandeli umthetho welizwe kawalandeli indlela yokwenza evunyelwene umhlaba wonke jikelele lokho esithi international standard eyokuphatha okuphathelene lezokhetho ahamba lohlangothi ahamba lebandla libusayo kakufihli khona lokho akwenza sikubone kusegcikene abazinikelanga ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kabazinikelanga ukuthi iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo leyo kabazinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu kuyinto embi ke khona lokho.
Bakhona asebesithi ngcono ibandla leCCC vele lingangeni kukhetho ngenxa yakho nokhu lokubotshwa mahlayana kwenkokheli. Wena uthini ngalaba umbono njalo?
Iye kuyezwakala kakhulu lokho abantu abakhuluma ngakho beza ubuhlungu kakhulu kubi ukuthi kungalandelwa imithetho kubi ukuthi sikubone sihamba kancane kancane ukuthi siya okhethweni olungakhululekanga ukuthi ukhetho lwalonyaka luyabe luyilokho esithi not free and fair. Kodwa ke njalo ibandla elibusayo lona leli elivimbela imihlangano ye-opposition elivimbela amalungelo abantu be-opposition funa khona ukuthi bazi bafinyelele esinqumeni sokuthi bangayokhethweni. Nxa bengasangena ngokhethweni iyaqhubeka ibusa leyo evelise sihlalweni. Ngokuba iyakwazi ukuthi nxa ingancintisana la abanye okhethweni okhululekileyo kayiswe ziphumelele. Ngakho ke kuhle kuyo ukuthi ibaphatheka babantu bazi bagcine bekhalala ukungena okhethweni. Ngakho ke kumele kuxoxiswane kubonakale ukuthi kambe ukungena okhethweni kuzuzwane, ukungangena okhethweni kuzuzwane ukuze abantu bangadonethi impilo yabo ebantwini abangasoze bayiphathe kahle ngakusasa.
Umbuzo wami wokugcina, manje ngokubona kwakho impumela yokhetho ayisoze iphikiswe na nxa sikhangela khonoku ukuvinjwa kwemihlangano yebandla leCCC?
Akubuzwa la kancane ukuthi ukhetho alusoze luhambe ngendlela efaneleyo njalo lomphumela walo awusoze wamukeleke kwabe opposition ngokuba vele into zonke ezenzakeleyo kusuka ukhetho luyano olunye lwadlula ngo-2018 yilezi eziveza kahle kamhlophe ukuthi abasezihlalweni abazinikelanga ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo elizweni. Ngakho-ke kuzaphikiswana ngalolu khetho lokho kuthiwa ngesiNgisi yi-disputed desired outcome. Okuza qhubekisela phambili insizi zabantu, kuqhubekisela phambili ukuxokozela lokungahlonishwa kwamalungelo abantu esithi political and economic crisis elizweni. Okuza kwenza abantu babaleke baphumele izweni balambe bathwale nzima ngokuba abakudingayo abantu okuza letha inguquko ezimpilweni zabo lokhetho olukhululekileyo kungakhathelekile ukuthi luphathwe lubanjwe ngawuphi umnyaka kubele kube lukhetho olukhululekileyo oluhlonipha amalungelo abantu.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Amapholisa asesipha izizathu ezijiyeneyo ezokuthi izicelo zebandla le-CCC ezokwenza imihlangano azila mininingwane yonke efunakalayo phansi komthetho. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa iStudio 7 ilezinye zencwadi ezathunyelwa ibandla le-CCC ngamapholisa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele inkululeko.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet lesayithi lilodaba lokuthi ukuna kwezulu okwenzakala lezinsuku sokudala umonakalo otshiye indlu yelokishi le-Old Phumula idilikile koBulawayo. Umnini walindlu umnumzana Andile Ncube usecele uncedo kuzulu ukuthi aphathiswe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umhlangano webandla le-ZANU PF we-National Youth Day kumbe i-Robert Mugabe Day ozenzelwa eLupane kusasa ukhangelelwe ukuba labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000. Ngokwakuqala ukuthi umbuthano lo wenzelwe phandle kwedolobho leHarare. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omela elemelika kwele Israel usecebise inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ukuthi kumele ayekethise imithetho afuna ukuyiqinisa eqondisa izemithetho ukuze elemelika lenelise ukuncedisa ukuthi avuselele ubudlelwano leSaudi Arabia. Elemelika lizathumela enye njalo imali engamadola izigidi ezilikhulu US $100 million ekuphathisa eleSyria leleTurkey kulandela ukuzamazama komhlaba kwadiliza izindlu kwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000. Okwamanje sengidede la emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani balandeli be-Studio 7. Okhuluma nguThamsanqa eplums komaniki. Ngiyambuze ukuthi athi upresident wethu ngoba singabe sihlukumezwa kanje kakuboni kangani ngoba kunini sihlupheka lapha kunini sikhangani kakuboni ngani upresident wethu ngoba amandla ukuthi sihlala emazweni abantu basicotsha sidiningi kodwa yena kakuboni ngani wayo upresident wethu laba esibakhuphelayo bezele kahle kuhlala phasi kuthiye kusuke esihlalweni beniyeza abanye ithuba ngisamangala kula abantu abasavuke izane ukuthi sitholani lapho abantu batholani izane hhayi basafa ngihlupheke safa ngihlupheke abeke ngeke ngeke ochamisa la kuthuba bekwazi ukubusa la usifoni ukuthi
Studio 7, Studio 7 ndi njani kwa kiti kinyelewa umatrebo mze kwa andi. Mkala nsuswa kuna batara wakuruma lapa kwa Studio 7 oka ulewe defendi za nukie. Kati mwana bahamba nga upu mkwa kwa mawe suge cholo chove siza nga pa wabula wa. Feru mkwa kwe cholo cholo nkai soku hizi fula. Awani pa kitenu watewele nkwa loke bekiwa hizi ambi befunu kutu wafotele. Mkwa kuna lungi swani wane tuweki no mkwa kwa no msebezi. Kati wazi befunte njani. Utole sibili mtwe kwa hizi kipe espalwe nilwa numtaro omo charanga gidizu. Abantu bakithi asike nisifunde ini madoda asike nisibuye ngomthwakazi sekeleni into zeziharare lezi
tshona njani tunga hathi nashoni bonke labo thandeni indaba sike indaba tunga abantu bake bayezama bayahlanganisa abantu kwehlukanisa abantu ngento intwana obulewe kwaso ungalakhangela ke kwenzakala kwakhona konke uyasikhule abantwana siyakwazi leba mfana onxa kukhanya kukhanya umuntu kade ezithani ongumuntu othuleyo kwesikhathi manje yakhangela ngaba ngumntwana kade lekhanda leko so lo ulelo omunye lo yisigabi yisigebengu nxa ufuna ukunanzelela ukuthi abantu nxa sikhuluma ngomuntu ukuthi umuntu owonile singakuthathi isihlanga politiki okungelapho akula politiki phakathi lo mntwana yisigebengu sokana lo mntwana kade sinxa ungafika uye ngakibo lapho ozalwa uzafika ukuthi vele ngumuntu ololu so ipolitiki iyabe ingena singahlanganisi izinto lalapho lungwe ufake isawudo lapho kumele ufake khona ichukela ufake ichuka lapho kumele khona ungena isawudo abantu senzeni nxa sesiyahlanganisa ukuthi heye abantwana ukuthi abalamsebenzi abantu ayisiki asikhangeleni abantwana asidingeni ukuthi lapho ozalwa kwini ngubani owaziyo lapho ozalwa khona umntwana angaba vele yena isiki umuntu ovele ongezwayo ongakhuzekile khonapho inxele eklasini khonapho uzondela lwani ukuthi le klasini uyakwazi yena kazi amze singahlangani kasi kumbeni abantwana umntwana nxa benza ukuba kwenza ungathatha umntwana ngamenza ayenze ngibona osukuthatha osukuhlanganisa le kasi ayisiko ngukhuza abantu tiyeneni ulisazifakela lapho ezingafani
salibonani basakazi bestudio 7 ngiyalibingelela labalaleli ubhuti lo obuza ikanywambizi sokusithi nga uyakwazi ukuthi ikanywambizi isigaba sangkhona yona ikanywambizi kayilahli angagada lapha khona ngafika ewanki ewanke laphana uyakuza amakhomba ijambisi and then bengamlayele ngafika emakhombini abesetshela udriver ngubukhondekta abesesithi ngifuna uye ikanywambizi inkinga izaba la ikanywambizi kule manono kule chikamba kule kadobe kule makara kule mkonda kule lumbura so sokufunthi ngaye naphakathi kwalezo sigaba uyakwazi ukuthi kusiphi isigaba bekungaba lula and uRobson okhona ngale kwenye kwesinye isigaba ngwakonyoni manje yena ntuthudinga umuntu omdala but yena osela ama 100 years umuntu omdala so sokusithi ngawe uyakwazi isigaba sangkhona ngoba engayidinge sithi kanywambizi sokufuna ukuthi engumuntu olemota yakhe ihamba ebe sefikela kosebhumbe eni laphana I think bengabe bezamlayela ngcono ngoba inkulu ikanywambizi asondayo yencane okokuthi and noma egada futhi kunzima ukuthi bazamtshiya ngaphi ngoba zona lezi ndawo eziqambayo yizigaba zakhona so ikhombi yawume ikutshiye lapho yakhona
Studio 7 makadi Studio 7 ndinda they are not replying us but chero zvakadero tinongokuteererai news zenyu siyalilalela news zenyu walingasiphenduli lapho selizasifaka ndifuna ukusibuza sizaliphendulela belisibuza khona but phakathi kwesikhathi leyabe nje inganisilahlile akula ndaba Studio 7
basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela lonke lina elisitshela indaba zeqiniso bezimbabwe lapha siphakathi kokuhlukunyezwa kodwa sasimeni isibindi mama labo baba asiqineni votele ilungelo labantwa bethu ukuze babuye emazweni babuye ekhaya sizohlala labo sibabona badubeka abantwa bethu emazweni ngali abanye bayatsha abanye bayabulawa thina abazali ngapha singasoze sibabone nkulunkulu wami siyabonga Studio 7 ngomsebenzi eliwenzayo ingani lingabala imeseji yami ninayo imigogo khanye ngikobulawayo
sakazi ngivuka njani ngivuka njani hhayi yabona upresidenti yobutswana nomnangagwa lo Ramaphosa into eyi-1 usuka laphana ahamba ayikhuluma kubi ayisapothi izanu ekhaya zaphotha umnangagwa ajika ayikhuluma kubi ngama-foreign elizweni lakhe incenga abantu bakhe ukuthi beqhubeke bemvotela aqhubeke egcwasa isisu sakhe siyema okwenziwa nguRamaphosa laye supoti izanu ekhaya umnangagwa afuna ukuthi izanu iqhubeke ibusa ngapha uxotsha abantu bamaphemithi lapha ngale lo mnangagwa laye uncindezela abantu bezimbabwe ngapha kabanikezi kuhla uthi ulungele ukubathwala ebagudule ekhaya njengezi after that uyayekela kunjalo akula nto azabenzeka yona abantu baqhubeka behlupheka asazi ukuthi kahle kahle talent zisuhlungu le enziwa yilawa abantu laba lawa abantu angazi ukuthi into ezalungiswa njani ayi kunzima kodwa sithemba ukuthi lonyaka mina ngakuza phuma lezanu yakhe yabonga ukukhuluma ngoDawu 263 lapha eGoli.
Siyabonga ke balaleli bethu, lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ucwaningo olusanda yethulwa lugatsha lwezempilakahle ECDC luthi umnyaka ka-2020 yuwo owafa khona abantu abaningi bebulawa yimbhobho kulayo yonke eminye iminyaka. Lolu gatsha luthi ngomnyaka ka-2020 kwafa abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amane lanhlanu 45,222. Umnyaka lo wona uthembisa ukuthi uza kwedlula oka 2020 ngoba sokuhle kwabhubha abantu abalichumi lasikhombisa 17 ngenyanga eyodwa. Ngeviki edluleyo kulabantwana bekolleji leMichigan State University abathathu abadutshulwe bafa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Kodwa kwasisikhathi uhlupho lo bakhona ukuthi izibhamu lezi zisuka zibe ilezi izibhamu ezidlula ezithwalwa ngamapholisa asebenza emgwaqweni amalanga lamalanga. So siyabona ukuthi umongameli uBiden lamaye ama-policy makers bayaproposa ama-restrictions athize okwenzela ukuthi kungabi lobani lobani okwanisa ukuthi ebambe umbhobho. Ikakhulu ungakhangelela abantu ababe bengaphilanga engqondweni, abantu abalama criminal record, yibo abantu okumele bekhangele kunokuthi bengakwanisa ukuthi bethole imbhobho. Njalo lokuthi imbhobho leyi ingavunyelwa ukuthi nxa umuntu sebhubhile ibe yilifa lokuthi umuntu engabhubha imbhobho leyi idlule iye ebantwaneni ngoba isikhathi abantwana labana babengala background e-right. So indawo imbhobho kumele sibili kube lama-restriction ngombono wami, kumele kube lama-background check anzima. Njalo lo hlonzi lwembhobho etholakala ebantwini kumele ikhangelisiswe ingabe yimbhobho edlula le ethwala ngamapholisa, ngoba esikhathini esiningi amapholisa athi efika lapho kudutshulwa khona bebe overpowered ngabantu abathwele imbhobho elo hlonzi oludlulako. Siyazi ukuthi kuthiwa eMelika 4 out of 10 abantu abadala bayatsho ukuthi balombhobho. So into enzima leyo, abantu abaningi bayale mbhobho ngoba bafuna ukuthi beziprotect bona bona beziprotect le moli zabo, yihlupho lukhona. So isikhathi esiningi ukuthi abantu abaningi lapha they believe ukuthi kumele bebe le mbhobho leyi. So kunzima ukuthi imbhobho leyi ithathelwe abantu.
Abe bandla lama Republicans yibo abakhanya befuna ukuthi kungabi le mgoqo yokusetshenziswa kwezibhamu. Uthini wena ngalokho?
Khona kunjalo i-administration kaBiden lamanye ama-administration ama-Democrat akaba khona ayande ukuzama ukuthi befake ama-restriction endaweni zezibhamu, ikakhulu izibhamu ezilohlonzi. Njalo lokuthi ngubani ongathola isibhamu kutheni ama-background check. Kodwa kwande ukuthi ama-Republican lama-raw voters amaningi abavumelani lokuthi bethathelwe imbhobho yabo, ngoba kulabanye ababhilive ukuthi imbhobho le kumele bebelayo okwenzela ukuthi i-government yawo ingeyela ukwenza abakuthandayo balelungelo lokuthi bethathe imbhobho beliswane le-government ekhona. So indaba ye-Second Amendment iyahlupha. Njalo ama-Republican amaningi kabakuboni kuqakathekile ukuthi kube lama-restrictions entweni zezikhali. Kodwa siyazi ukuthi uBiden into ayifisayo. Njalo isikhathi esingu nje ukuthi ungaba le mass shooting, abantu abaningi bekhulume ukuthi yebo kumele kube lama restriction.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese New York. Isikhathi kasavume ukuba sisiqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Udaba lokuthi uMongameli Mnangagwa wephula isekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota idelimitation luqhubekela phambili. Amapolisa aqhubeka esala ukupha imvumo abebandla le-CCC ukuthi benze imihlangano yabo phambilini kokhetho. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.